sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Sakazweni we Studio 7 umhlaka 12 lwezi ngomgqibelo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lweZimbabwe solusondele kodwa ibandla le MDCT lithi nxa kungalungisiswanga imithetho yokhetho kaliyi kungena kukhetho.
Ina ngabengazange balungise koloko kasingeni kodwa sizoze sihlale phansi sithi ngoba umthetho kawulungisanga.
Sekufe abantu abane ngengozi ezibangelwe yikuna kakhulu kwezulu kwele South Africa.
Ngoba manje sisandela indaba esimayo kulengane futhi enye ekhanya ithethwe ngamanzi ene 3 years basazama ukuyilandela izolo basebesayifuna ntambama lapho izulu ngamandla.
Lamuhla sihlaziya udubo lokusilela kwamanzi endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Esekusele inyanga phose ezilithumilane ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwenziwe. Kodwa lanxa selusondele lolukhetho, ibandla leMDC lithi kulokhu kungakalungisiswa imithetho yokhetho eyabangela ukuthi leli bandla lithi nxa ingalungisiswanga kaliyi kungena kulolukhetho. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi okwakhathesi ke nje abantu basalungisela ukuthi khona into zihambe ngendlela eqondileyo. Sina sinje so siyabesenza ama-meetings ethu ngolwesithathu lodwa ngolwesithathu senza ama-meetings ethu silungisela ku-2018 lapha njengoba libona lani ukuthi khona abanye bethu laba abakuzama u-PF nabahlalisekayo. Siyabona ukuthi khona into zethu zihamba njani. Siyalungiselela laba abakuzama u-PF liyabona nawo bayalwa ebusuku lasemini bayabulanala khona ngale vela kula nto enhle. Thina ama-decisions ziyahlala phansi i-budget into akula problem kade siloko sibona ukuthi khona sabe singahamba kanjani abantu sebesizwa ukuthi khona abadlabuzane ukuthi ngabe bahamba sibeyovota ku-2018 ukhatshana.
Imithetho ke leyo okuthiwa kumele iguqulwe elalisithi lina nxa ingaguqulwanga kalingeni kukhetho. Siyabona ukubana kulokho okungaguqukanga lutho. Kuthi ukuthi liyangena yini kukhetho kunje?
Ngabe balungise koloko kasingeni kodwa sizoze sihlale phansi sithi ngoba umthetho kawulungiswanga. Siyabe siredi silungisa imithetho, siyabe silungisa imithetho yethu wonke siyenza lokho esikwenza okwethu thina. Lokho kwezalo lokho asikungeni ngoba ngamathothi yakwazi ukuthi khona balungise njenganamuhla isebenza inkonzo ihambe. Sethi la sebe sikumelele koloko.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le MDCT ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Izulu seliqalisile ukuna endaweni eziningi zelizwe lanxa lingafikanga ngesikhathi esifaneleyo. Kobulawayo abantu basilelwa ngamanzi kodwa ukuna kwezulu lokhu sokulethe ukuthaba ukujabula ebantwini ngoba lokuqanda sokuqandelela. Kodwa kwele South Africa izulu lize ngolaka lachiya umonakalo omkhulu kakhulu kwaze kwafa abantu abane. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Jesus Manampofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ya kube nezulu elikhulu kakhulu lezidala umonakalo endaweni ezijini e-South Africa, ikakhulu endaweni ekurileni khangela impumalanga yaseJoburg, indawo ze-airport e-OR Tambo airport. Kube nezulu elibi kakhulu ngoba imoto ezinye zigcine sezingene phakathi kwamazi, abantu babonakala sebehlezi phezu kwamarufu ezimota. Njalo kube labantu abashonileyo abasileyo ngabanga abantu basacabange ukuthi yi-4 kusiya ku-6 khonapho.
sikhuluma nje lilokhu lisina yini kumbe seledlule?
Ah liyana ngoba la manje liphele sibili liyana okufeni sivukaphume ezima nje abantu baphume ezima okufeni baphume baendaweni zabo lapha abasebenzela khona bemsina abanye bagcine betayisile ikhona kodwa hayi anytime nje ningaqala ukuna kakhulu e-Gauteng lapha likhanya ngathi liningi kakhulu kulezi nsuku ngoba mathi silandela indaba eziphumayo kule ngane futhi enye ekhanya ithethwe ngamanzi ene-3 years basazama ukuyilandela izolo bathe besayifuna ntambama lapho izulu ngamandla bagcina kungasakwenzakala ukuthi baqhubeke besiya phambili so likhona la kanje noma yisile isikhathi nje ngaqala kunetha sile.
Ngiyazi ukuthi usule minyaka ukhona ngapho e-South Africa usuke walibona na izulu elingaka?
Ye leli zulu leli kushuthi ngaba ngelesithathu iminyaka esengihlale lapha likhona elinye labuya ngomonakalo esokwethu lapho lahamba khona kwakuphakama izihlahla lalinomoya omkhulu kwakuphakama izihlahla kuphakama izinzi imkhukhu abantu abafane bahlala emkhukhwini wahamba sathi masisakuza abantu bacela besithi izulu lankhona ngathi lalile njuzi so injuzi bayacabanga ukuthi uma iphuma emanzini ihambe iphezulu iyabe idinga indawo kuyangena idingisa izipho so imikhukhu ibonakala imhlophe yacabanga ngokuthi ngingamanzi siyangena phana ngena nsi ngamandla so yasidlula le mikhukhu kozola nje lelinye elaphambanisa imota zabantu lezinzi ePretoria lapha nalo laba yisimanga ngoba lalilamathi amakhulu amathi amanye ayesabekayo angangomgano so kwaba yisimanga esikhulu kuthe kusenjalo abantu bathi bahamba libheka empumalanga liphela kwabonakala ithuzi sesingathi ngesomuntu esikhulu ezingazange sizwisise ukuthi ithuzi mhlobani kwakungathi umuntu ohambayo nje akuzange ngizwise ukuthi into mhlobani so elaliviki ngelesithathu
kodwa ekhaya bathi kalifikanga
ekhaya kalifikanga ukukhuluma kwabo bonke kusathisa kuyathisa sibili indawo eziningi basalifuna izulu ukuthi abakaqali lokulima.
Hello-ke ngumnumzana Jase Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampofu.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezemaphandleni eliluphiwa nguNtungameli Nkomo kodwa lamhlanje lilethulelwa yimi uChris Gande. Sixoxa lo mnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedete. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gande.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani sizwa kuthiwa kulo dubo lamanzi edete?
Edete sibili lo dubo lamanzi ede highest level. Ngenxa yokuthi sesingena kuviki yesine singelamanzi. Khonapho silezikolo ezithi St. Francis Seroy nedetema secondary. Izikolo lezi senza ama-toilets lawana afuna ukuthi kuyakumele ukuthi kube lamanzi. Sile kliniki, sile ama-biao, sile ndawo ama-restaurants. Lapha kumele ukuthi amanzi ayafunakala suku zonke. Sile ndawo ezinjengama-butchery. You know, a business center, you know, we have gone it's now so kuyinyanga yonke singelamanzi.
Ungasitshela manje ukuthi bathini zona iziphatha amandla ukuthi kuyini okungakusenzakala?
Iziphatha amandla zezima zona ngokwazo azikhulumi iqiniso because abazake be-address abantu besitshela ukuthi thina kuyini okubangela ukuthi singabi lamanzi. Ungabalanda emahhovisini bayakutshela ukuthi kuleziphatha amandla ezimelela izakhamizi ezinjengamakhansi kumbe sithi MP abantu bona lawa bazake besi-address thina ukuthi sibe kwazi ukuthi imbangela kuyini singabi lamanzi but abantu uyabona ukuthi iqiniso liyathina vele liphume egcekeni kukhanya bona abantu bezinwa kababhadali imanzi ezesa so izesa isine sikhatha amagesi ikhathela abantu bezinwa.
Manje baphila njani abantu bakha ngapha amanzi?
Khathesi yazi njoba ngichilo ukuthi sesikwanisa inyanga singelamanzi anything can happen because yazi ukuthi i-system yama-toilets akhona edede afuna amanzi so ungazwa ukuthi kulomuntu ofilele nxa yemkhuhlane ebangelwa lokuswelakala kwamanzi kuyabe kuye imbangela yokuthi abantu they've gone a long period without water. Abantu bayenza these days bayenza ukuhaya izimota besiya emaruseva ukuyozama ukucela kobosobhuku lobomndisa ukuthi bekhe amanzi ezibhorani bebuya lawo ngapha enkomponi ukuzowasebenzisa abantu anakade esithi bengafika by 10 o'clock bayesebetyayisile because abaphathi besikolo abasoze bekwanisa ukuba nabantwana abagcina abantwana the whole of the day and which means we are losing a lot in the sense yokuthi sabhadala imali for the whole term but abantwana for the whole term ngabezafunda nje for almost an hour they dismissed ngenxa yokuthi akula manzi kuyona ukuthi thina abazali siyabe sesibuyiselwe emuva abantwana sebeqede 3 weeks zonke befunda ekuseni 10 o'clock baye sebebuyile kudala
udubo lolu libona ungani luzaphethwa ngani libona ungani luzaphetha njani lina liza khamuzi kukhona yini elikwenzayo ukuthi lihlanganelane ndawonye libona ukuthi liyahambisa phambili lolu daba
inkulumo sokunje kaGande ngikhulume lawo abantu bezinwa namhlanje ngikhulume lo baba omunye wezinwa othwa ngufindi wonjele ukuthi kade kuchile ama polls awezesa but kade ungasilo qiniso ukuthi ngama pirate kade chile kade chile into kade ikona ukuthi bona akababadali ababadali zesa on time so thina into yangona le iyabangela lokuthi akabakhulume ama awakhulumi iqiniso ngakhulumi iqiniso kuma stakeholders we will sit together to find a solution how best can we deal with that but in the ekona okwakatesi ngekuti sebehambe bayibhadala sona lesi sikwethu kade belaso esezesa siyakwazi ukuthi the OD is esa something even last time sakhuluma labakhulu babo ekomlawa ngari basira ukuthi kade bele sikwethu ngapha ezesa and bathi nesibhadala that time amanzi ahle abuya so siyakhangelela futhi ukuthi engxenye kusasa ngikhuluma kanje amanzi ayabe sephuma nxa sebebhadala imali ezeza
hhayi kulungile ungavalelisa abalalela
no ngiyabonga kuba kuprogramu ye-studio 7 iyasisiza especially nxa sesifike kundaba ezinjengalezi because at times inhlupho ezinjengalezi kumele ukuthi ngesinye isikhathi i-management ibe exposed yiko lapho bazaphula ama-socks well on time
hayi sibongile kakhulu
ngiyabonga lamhlanje
hello-ke bekungumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ebesixoxa laye ekhona le edede kuhlelo lwethu lwezindaba zemaphandleni
siyaqhubeka silokhu sixoxa ngodaba lwamanzi osoluphathe ilizwe lonke kusukela eMashonaland kusiya eManicaland lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomela isigaba sebhinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda la ekhuluma ngodaba lwamanzi
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Gande kunjani emazweni
hayi ngapha siphilile sizwa kuthiwa udubo lwamanzi ebhinga solufike kusibanga esibi kakhulu kwaze kwavalwa lesibhedlela ungasitshela ukuthi kuhamba njani
ye into eyenzakalayo Gande ukuthi ebhinga amanzi njengamadolobho amaningi amanzi siwaphiwa yizipho so-ke amaviki amathathu adlulileyo kube kwaba lo dubo lwamagetsi amagetsi akade ehambile ebhinga impompi yamanzi eyiyepompa amanzi ukuthi engena phakathi na kwedolobha lethu lebhinga yimpompi esebenzisa amandla kagetsi ngenxa yokuswelakala kukagetsi-ke kutho ukuthi leyo mpompi ibingasapompi amanzi ukuthi efika ebantwini kanye njalo lokuyafika esibhedlela so-ke isibhedlela kutho besiphakathi komnyama njalo saphinda saba phakathina ngokuswela amanzi ugetsi uthethe isikhathi sibile side ngoba uthethe almost 2 weeks yasisiba khona igetsi then after that after about a day amagetsi ahamba njalo wahlala njalo iviki kungela magetsi iziphatha amandla zesibhedlela zasekubona-ke ukuthi akula ndlela abanga-operat-a ngayo isibhedlela bengela getsi bengela amanzi njalo basebevala bayenza nje ukuthiwa i-partial closure esibhedlela bemelele ukuthi amagetsi ephenduke lamanzi njalo ephenduke
ngaphandle kwesibhedlela ngeziphi ezinye indawo ezibe lo dubo lona
izikolo zibe lodubo uyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi abantwana bebephakathina kokubhala imhloliso ama examinations abo either end of year examination kumbe ama national examination so ke ama teacher kulokuthi bekwanisa ukuba sezikolweni ngesikhathi esifaneleyo bebetholakala behamba amakhilomitha amaningi besiye emfuleni kaZambezi ukuthi bekukha amanzi sihlangane njalo lodubo ukuthi izakhamizi zona ngokwazo kazitholanga amanzi isikhathi sona leso so abaningi bebehamba besiya emfuleni ukuthi bekukha amanzi sike saba nje lengozi ephose yabulala umuntu esebanjwe yingwenya emanzini emfuleni konke lokho kubangelwa ukuthi bekungela amanzi emfuleni bekungela amanzi akade efika phakathina kwedolobho lapho kuhlala khona abantu so ngathi nje phose indawo zonke ezisebhinga town ama institutions wonke ngaphandle kwezikolo singakhuluma njalo ngama government offices wonke kube affected ngoba bekungela amanzi nje indawo yakhona yonke lokho kuhlanganisa njalo lama remember ukuthi thina lama lodges we are a tourist destination ama lodges bebenga operate kuhle because bekungela amanzi sile children's home ekhona indawo okuhlala khona abantwana abangela abazali nayo futhi ibe affected ngathi nje indawo zonke esebhinga center indawo ezinjengezikolo ezise like isikolo kuthiwa imanjulo hayi which is about 22-23 kilometers away from Bhinga center la ithola amanzi from same pump nabo babe affected ngohlupho lunalolo olwenzakeleyo
kodwa nxa sikhangela indlela obona ungani kuzalungiswa ngayo ubona ungani akusoze kube lodubo olunjalo na nxa sokulungiswe ngendlela okhuluma ngayo
ngokubona kwami izesi yabezinwa banganelisa ukuthi besifakele ama solar panels ukuthi ipump yethu iqaliseke ukudrive ngayo ngesolar energy ngiyabona ukuthi udubo lwamanzi luyabe lungasoze lusikhathaze kangako ngoba kuya kusitsha ukuthi ngesikhathi izesa ingekho ama solar panels abese kwanisa ukuthi ethumele amanzi ekuba khona phakathina kwendawo so ngokubona kwami uma lokho kungalungisiswa I think kungaba yi some sort of a reliable solution ku problem yethu eyamanzi then ke ku problem yethu yamagetsi ngeke ngabuzana lo baba onkiwana ukuthi ngambe kule permanent solution engayenza ukuthi i problem efana lokhu kwa kwama poles ngoba kathesi singena esikhathini sezulu and kathesi ibhinga ibithola ibisiba lesikhathi esiba lomoya omkhulu lokusiba lomoya omkhulu kade sithatha izwisa izinto eziningi including ama poles ama gates so okuthi ukuthi nxa kuyikuthi isikhathi sezulu salomnyaka siyakuba njalo siyakuba nemoya emkhulu then kuthi ukuthi sizahlangana lodubo lolo njalo la njalo elokuthi ama poles yabesiwa kuyabe sokusenza ukuthi ama gates engabe khona bangakonnecta nje beconnecta kwenye line but udubo lokuwa kwama poles ukuphela kwalo embona ngani kunzima okungalunga kuphela ukuthi uhulumende le ministry ye energy izame ukuthi khona izisebenzi zayo zikwanise ukuthi noma phakathina kobusuku ngathiwa khona akula magetsi asewile ama poles banelise ukuthi behambe besebenza nxa kuyikuthi kuyafuze befake umthetho wokuthi i-overtime ngayisebenze ibe khona noma phakathina kweviki siyabakhuthaza ukuthi aluba bangenza njalo ngoba indawo enjengesibhedlela Gande akula ndlela engasebenza ngayo ngaphandle kokuthi kube namandla kagetsi amanzi angaba khona but nxa kungela amandla kagetsi ngasithi for example kulo mama oyabe sefuna ukuthi ebelethe mhlawumbe kufuze ukuthi ebelethe by operation nxa kungela amagetsi odokotela kulaluthi abangalwenza ngaphandle ukuthi bemkhangele so ke siyakhuthaza ukuthi khona nga kungaba le ndlela yokuthi amagetsi
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga Gande balaleli lisale kuhle abakithi ebhinga nxa bavalelisa athi amtshale kabothu kubhinga oko thuli kwezika anzila ziyonse kuthi imageta akhalekayo imanzi
lo ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 12080 laku 15775 kilohertz okwamanje sengitetela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana sichasisile Ndlovu wenhlanganiso ye Women's Development Association. Sixoxa ngenhlelo zokufuya imbuzi eMathebeleland South ukwenzela ukuthi abesifazana bakulesi sigaba beziphilise njalo banakekele abanye. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga ukwamukela.
Uhlelo lolu olokufuywa kwembuzi lusebenza njani?
Inhlanganiso yethu ithole uncedo ku-US Embassy small grant project. Kule iproject sifula imbuzi labo mama emakhaya. Sathatha amawadi abangu-4 kuphela. Sathatha iwadi ehlanganisa ward 3 esikhangela kumama basemzimuni, sathatha iStanmore uward 4 esikhangela khona omama abaseStanmore nelumene, sathatha uward 8 esikhangela istezi labomayezane, sathatha uward 7 lapho esikhangela khona isimbumbumbu. Omama siyabanika imbuzi befuye, nxa imbuzi lezi zingazala sabe sithi bethathe ezingu-10 kuze nezo abalazo bedlulisile phambili sithi person scheme, then lezi abasele nazo baziyelusa bezisebenzise uku-generate i-income ezabeyisobhem beyenze ongama small projects, kodwa sikukhangelele ukuthi imali ihlale i-generate njalo imbuzi lezi zisiba khona. Kuyikuthi sincede omama sibabona bephakathi kwendlala kangaka ukuthi beyanelise ukunika abantu babo ukudla ngokuthi bethenge impuphu ngoba eGwanda kuvele komile akulazulu.
Ye, kodwa nxa sebekhuphile leziyana imbuzi ezilichumi basala lezinye bathola njani imali yokuzisiza ngalezi mbuzi eziseleyo?
Omama laba sibatrenile, so sikhangelele ukuthi bageyine ulwazi le-financial. Lezi abaselelayo imbuzi ngomnyaka izifakabili kumbe kathathu kusiya ngokuthi itholile ukudla lamanzi ayeneleyo. Lezi zingamunyimunyisa bese bekwanisa ukuthengisa. Ekuqaliseni kuzaba nzima sibili ukuyi-sustain, kodwa after 6 months or 8 months of the project 1 year base bekwanisa sibili ukuthi bethengise lezi abazithengisayo, besale futhi leziningi esibayeni bethi nxa bengathengisa baziholise bona. Ngalo-ke sibacele ukuthi enzuzweni yabo abalayo benze okuthiwa yi-corporate social responsibility, be-identifye intandane ezikhona ezingafundiyo ngokuswela indleko yefees bebabhadalele. Each group besicele ukuthi idinge abantu izintandane ezingaba ngu-5 kusiya ku-10.
Liyenelisa ukuthatha izakhamizi eziningi kumbe liyakhetha abanye lichiye abanye?
Sabona ukuthi singathi wonke umuntu angene alusoze lube effective ngoba silokukholwa ukuthi nxa i-project iqala ngehlekana elincane ithi sisiya ngokukhula. Sakhetha omama wadi abangu-20 bazaphiwa imbuzi ezingu-20 ukuthi bezifuye imbuzi. Abanye sebeqalisile ukuthi nje kuzima ukuthola imali emabhenki ukuthi sihle sithengele wonke ama-groups kawani. Abalenhlanhla zihle zathi zifika zingahlali zasezala, okuyikuthi yi-project ethembisayo etshengisa ukuthi ngokuya kwesikhathi nxa imanejeke kuhle bazagcina sebekwanisa ukuzithengela inkomo.
Yiziphi inswelo elibona belazo kakhulu iningi labo?
Sikhangela ukuthi omama when it comes to political participation abaparticipate ngoba bezele belenswelo bengela ama-resources okuthi besukume, njalo bezele belenswelo zokuswela ukudla. Vele umuntu oswelayo uyeyisekile esigabeni. So thina into ebesiyizama yikuthi sithi empower them economically, wenzele ukuthi bekwanise ukuthi laye umuntu asukume esigabeni azizwe engumama. umama azizwe ekwanisa ukuthi ngempela ngingachallengeana lesekazibani ngimuyine ngoba sikhangelele ukuthi kube labo mama abangama councilor kube labo mama abangama MP eMatsouth abakhethiweyo nothi labana abasuka kuproportional into esifisayo njalo sikhangelele ukuthi omama laba ekwanise ukuthi nje egumeni labo ayavuke anathe itiye ekwanise ukuthi nemali azisebenzele yona ngoba lezo mbuzo uyazisebenzele lanto zazelusa yedwa engabi ngabantu labana bale dependent syndrome from donors ngoba amadona amaningi eZimbabwe asakuthakazeleli inhlupho zethu kaziphendi so yikho esizama ukuthi sikwenze ukuthi abantu bebe self-sustained.
Ayisibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlele.
Leyo
balaleli bekuyingqoqo lo nkosazana sichazisile Ndlovu oyinhlanganiso ye Women's Development Association oseGwanda. Tiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene kulolu hlelo oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kHz.
Wo buye wangiphinda futhi lokho abantu ngiyomthola nini umakoda mina. Woguye wangiphinda futhi lobo awandi ngiyomthola nini umakoda mina. Sebemthathile nandove sengithembele kuye kanti ngiyomthola nini umakoda. Uphinde wangishiya nandove sengithembele kuye kanti ngiyomthola nini umakoda. Wongiyomthola nini owami mina umakoda. Wongiyomtholani ngabe batholakala phi abakwazi ubekezela ngabe batholakala phi abanothando lweqiniso ngoba ngakithi sebethathwe wonke ngoba ngakithi sebethathwe wonke ngoba sebethathwe wonke wongisizene ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze wongisizene ningibhekise umuntu omuhle onothando lweqini wongisizene ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze wongisizene ningibhekise umuntu omuhle unothando lweqini.
Shambu se kapa, shambu peche ya wezi kwa nchi.
Isikhathi savume ukuba siqhubeke sisonke kodwa okwamanje singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo ukuhlelo lwethu lalamhlanje. Ukhetho lweZimbabwe solusondele kodwa ibandla leMDC lithi nqa kungalungisiswanga imithetho yokhetho ngalikungena. Sekufe abantu abane kungozi ezivangelwe ngibuna kakhulu kwezulu lesikhukhula kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olubalelisa igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.